Umlimi omhlophe umnumzana Martin Kropler usexotshiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UKropler uxotshwe ngunkosikazi Ivy Rubindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-PF beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UKropler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Uyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless the security of farmers on their land.
Uthi okwamanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
I have to find somewhere for them to go. I will try and go on the farmers group chats and find out.
Kumele ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise khona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile hatshi kathesi.
Through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rubindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthetho ndaba ukuba angene eplazini leli.